Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Alifuga njani zulugandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 16 Nhlolanja 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukwengezelelwa kwamalanga okuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela umemetheka kwegciwane le-coronavirus kunconywa ngabanye, kodwa abanye njalo bayakusola.
Bekuyinto elungileyo ngenxa yokuthi nxa sikhangele ukuthi injection le-vaccine ayikabe umuntu wonke.
Ikansili yakoBulawayo isingezelele amalanga impompi zamanzi esezavulwa ngaso kulandela ukunakahle kwezulu.
Sikhangele sonke ukuthi amadamu ethu kukhanya ingani awagcwali.
Udaba lukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi obikwa wayethandana lekhosikazi elisebenza ehofisini yakhe luthiye abantu bephethe ongaphansi.
Hayi, mnumzana zabalaleli, nxa kuyikuthi kuliqiniso lokho alihlazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ngezelelwa kwamalanga okuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kunconywe ngabanye, kodwa abanye njalo bekusola. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo utshele isizwe ukuthi imigoqo le ebalisa i-curfew esizaqala ngehola lesihlanu ekuseni kuze kuyafika ihola lasithoba minembili ntambama 8 p.m. Abantu abavunyelwa ukusuka kwemanye amadolobho besiya kwamanye, kumbe lapho abahlala khona besiyavakatshela kwezinye indawo. Lokhu kwenzakala inani labathelelwa igciwane leli kumbe kubulawa yi-COVID-19 selisehla. Ugatsha lwezempilakahle luthi izolo kulabantu abalitshumi 10 ababulewe yi-COVID-19, kuthi abangamatshumi amahlanu 50 babanjwa igciwane leli. Idolobho leHarare yilo elokhu likhokhela ngenani labantu ngoba bebahlanu ababhubhileyo izolo. Abanye bathi ngabe uhulumende uyekethisa lezi zijeziso okwenzela ukuthi abazisebenzayo benelise ukondla imuli zabo. Kodwa abanye ngabathi kuvalwa kwelizwe kuzabangela ukuthi inani lababulawa ileli gciwane lehle ngamandla. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yabezokholo lwesiKristu ephathisa abantu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 eZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSenisibanda.
Mina ngibona ukuthi uhulumende aqhelise lesi sikhathi se-lockdown. Bekuyinto elungileyo ngenxa yokuthi nxa sikhangele ukuthi injection le-vaccine ayikabe umuntu wonke, njalo singakhangela ukuthi ngesikhathi lesi esedlulileyo kuthe kuvulwa izikolo, kuvulwa oborder, abantu abaningi beqalisa ukuhamba, inani labantu ababambele umkhuhlane likhwelile kakhulu, salahlekelwa zimpilo eziningi kakhulu. Ngakho ngibona ngani khathesi kungcono ukuthi kuyoqale kukhangelisiswe, njalo abantu beqhubeke lokhu bengekhaya ukwenzela ukuthi leli nani elabantu abathola lo mkhuhlane liyehle, liqhubekele phambili lokhu lisehla. Njalo kuyasiza ukuthi kuke kukhangela ukuthi izikolo zona zingavulwa, kukhona yini konke okungavikela abantu kulo mkhuhlane. Mbona ngani nginxathi zonke izinto ezazikabi khona, inxenye vele bekudingakala ukuthi uhulumende aqhelise siya phambili ngamalanga lawa okuthi abantu bebehlezi ngekhaya sivikela lo mkhuhlane we-COVID-19.
Bona abantu bese beziphatha na okungabe kubangela ukuthi inani labantu abathola leli gciwane lingakhweli, lenze lingani libanganeno?
udubo lukhona ukuthi abantu abaningi bese beqalisile njalo kubuyela ukuthi abaqhoki ama-mask njalo lalokhu i-social wathi esingathi i-social distancing nxa abantu besezitolo nxa abantu begada amabhasi bekungasekho njalo udubo lukhona ukuthi nxa singaqalisa ukuthi abantu abaningi beqalisa ukusebenzisa uzupho njalo siyakwazi ukuthi kuyabe vele khona kuminyene ngenye indlela eqhelisa lo mkhuhlane kakhulu njalo lokuvula kwezikolo amaboarding kumbe abantwana nxa besiya esikolo bebuyela ngekhaya babethwele lowo mkhuhlane siyananzela njalo ukuthi kungavulwa njalo ukuthi abantu beqalise ukuya eGoli bephenduke ubona ngani lo mhlobo wakhona we-COVID-19 lo obusubambe eGoli ungagcina ukuya usiza ngapha eZimbabwe kube ngenye ingozi njalo ukuye sokusiba nzima ngenxa yokuthi la manje kushina adingiweyo asesemalutshwana abakabi baningi abantu abazakwanisa ukuthi abasoze babe baningi abantu abazakwanisa ukuthi behlatshwe ngawo ukwenzela ukuthi kutholakale ukuvimbezela ukuvimbezela lo mkhuhlane ngoba abantu abaningi sebehlatshiwe lokuncedileyo kube yikhona okuyani ukuthi bekulama-roadblock ukuthi abantu bengavunyelwa ukuthi bengene edrobheni nxa ungalancwadi khona kuyana kuyanceda kakhulu ngenxa yokuthi abanye abantu bebebuya kuphela umuntu uyabebuya ezoboda edrobheni engalamsebenzi njalo lokuthi la makhampani azokuvulwa abantu bakhona baqale betestwe mbonani lokhuyana njalo kuzanceda ukuthi nxa kulo munye uyabebanjwe umkhuhlane ahlaleni khaya bebalutshwana abantu abasebenzayo kodwa kusebenza abantu asebetestiwe
umfundisi Sibanda isikhulu meli senhlanganiso yabezokholo lwesiKristu ephathisa abantu ngalesi sikhathi sobhubhane le-COVID-19 eZimbabwe Christian Alliance. Ikhansili yedolobho lakobulawayo ithi isiyengezelele amahola abahlali balelo dolobha abazathola ngawo amanzi esuka kwangamashumi ayisikhombisa lambili 72 esiya kwalikhulu lamashumi amane lane 144 ngeviki ngoba sokungene amanye amanzi emadamu. Lokhu kutsho ukuthi izakhamizi sezizathola amanzi okwamalanga amane ngeviki kodwa ezinye izakhamizi zenkulumane 12 emabhizeni lePhumula South eHarberg zithi bezivele zingawatholi ngemfanelo amanzi kulandela uhlelo obelukhona inhlanganiso elwela ilungelo labantu eMatabeleland Institute for Human Rights elogatsha lwebulawayo Water Action Group elenhlelo ezitshiyeneyo ngemvulo yonke ezokukhankasela ukuthi kube lamanzi kuleli dolobho ithi seyalobela ugatsha lukahulumende olubona ngenhlelo zamanzi olweZimbabwe National Water Authority ibuzisisa ngodaba lwamadamu angagcwaliyo lanxa izulu lisina okungelamkhawulo njalo yahlangana lekhansili yakobulawayo ukuhluza lolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomqondisi walenhlanganiso uMnumzana Khumbulani Maphosa ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okokuqala kuyazwisiseka okwenziwe yibulawayo City Council ukuthi bayehlise inani lama-hours abantu asebehlala bengelamanzi ngalo. Ngoba sikhangele sonke ukuthi amadami ethu kukhanya ingani awagcwali ngakho ubulawayo City Council engahlavule impompi zonke khathesi athi amanzi kawabe khona 24 hours a day and 7 days a week for umuntu wonke ngalesi sikhathi amadami ethu evele lamanzi amalutshwane sibona ingani kungaba yinkinga inyanga ezilandelayo so yikho sithi siyakuzwisisa abakwenzileyo kuyatshengisa ukuthi hayi kukhanya ingani balesifiso sokuthi amanzi siwathole ngoba nxa esekhona nyana labo bayenza okuthile okutshengisa ukuthi kuyazama ukuletha amanzi ebantwini.
kodwa inhlelo zenu ziqhubeka njani ezokukhankasela ukuthi kube lamanzi edolobheni lakobulawayo njalo lingathi zikhona esezijengisa umthelela?
Inhlelo zethu thina njengeMathebeleland Institute for Human Rights ezokukhankasela amanzi ziyaqhubeka, ikakhulu uhlelo lweMande Water Action liqhubekela phambili. Ngikhuluma nje namhlanje besithola amapikitsha abantu, namhlanje sijoyine umkhankaso we-United Nations Water othi Water to Me, lapha kade sibuza khona abantu ukuthi amanzi athoni kuwe, what does water mean to you? Njalo abantu bebephendula lumbuzo ngebipikitsha, bebetshengisa ukuthi amanzi aqakathekile kibo ngoba amanzi atshengisa ukuthi ayimpila kahle, amanzi ayinkolo kumbe ayancedisa inkolo lamasiko, amanzi ancedisa ukuthi abantu bathole ukudla, amanzi ancedisa abantu ku-development, ku-economy, ayancedisa njalo lento ezijeneyo kubo tourism ukuzigcina uhlanzekile, njalo njalo. So yikho kanti ade bekutshengisa namhlanje ngamapikitsha, akade bekwenza ukuthi uyathatha ipikitsha usitshengise khonoko. Kukanti inhlelo zokuthi injongo yethu kakhulu yokuthi kube khona esithi ngesilungu accountability ngendaba yamanzi ukuveze kamgceke iyaqhubeka njalo, ngoba sibonile ibulawayo City Council isilethela ukuthi imali yepipeline water project bayisebenzisa njani.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights, ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Yebo yebo yebo, mthaka komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha lwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokumayelana lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuzivikela ku-coronavirus ele-vaccine eliphiwe iZimbabwe ngabe-China. Amajekiseni wohlobo lwe-Sinopharm azinkulungwane ezingamakhulu amabili amkelwe elizweni ngomvulo. Sulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMikeove mo 8 ntambama.
Udaba lukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Thembo Mohadi obikwa wayethandana lekhosikazi elisebenza ehofisini yakhe luthiye abantu bephethe owangaphansi. Iphephandaba lobulembo elezimlife.com lithi uMohadi wayethandana lonkosikazi Abigail Mumpande owake wabukwa ukuzimisela kwakhe ukuthi athuthukise impilo yakhe ngowayengumongameli welemelika umnumzana Barack Obama. Umpande wayengomunye wabasakhulayo abahanjiswa kwelemelika uyaqhelisa ulwazi lwabo phansi kohlelo lweyali. Iphephandaba lezimlife.com lilomlayezo irecording yengxoxo yababili bencokolana ngezothando kumakhale khukwini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ehlaziya ezamasiko njalo engumfundisi umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Mnumzana zabalaleli, nxa kuyikuthi kuliqiniso lokhu alihlala udumo nje ukuthi sesibona lapha ebulenjini indaba eziningi, ezinye uzuzibuza ukuthi hambe liqiniso yini. Kodwa nxa kuliqiniso loku okwenzakaleyo ngiyaphinda lihlaza, akumelanga into enje lanxa engabe ibikhona ukuthi ize ithutshe phakathi komphakathi kuyasibekelwa nje kuthulwe kusaziwa kodwa pho ukuthi ezinsuku into ingavele izakale le misamo esichaywa obala igcina indaba eyasayo ikakhulu kusiya ngokuthi lowo mayenza uyini emphakathini. Akuhle lokho, akumnandi. Angisho ukuthi kwenzakala ngoba kwenzakalanga, kodwa nxa kwethi kwenzakala, hayi 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 bo, ayisikho lokho esikukhangelele uthi kungenzakala. Umuntu sibili ophethe elizazatshaya ngesicathi bekhanda ophe ngenxa nje belelendlela hayi ayisikho lokho ngithola nini la ingabona lapho khona nxa uliqiniso amehloko angazakahlane la abantu ngoba uyabecabanga ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukuthi
manje nxa kusenziwa ngabantu abadala njengalaba intsha yona izaba lesifundo bani njalo ubona ungani lokhu kungaphambanisa na elakusasa labo indlela abaziphatha ngayo
nxa kuyikuthi kwenzakele njengoba sisitsho intsha ikubukele ikukhangele ubuntu babo buyatshabalala angithi abantwana mbe laba abatsha bakhangelele ebantwini abadala ukuthi babe yizibonelo zokuthi kathi kuphilwa njani uzabakhuza ubathinda nxa bengabantu abakho nxa bezabona ubunqunu bakho ngale ndlela echayo lapha kutho ukuthi laba abantwana baza kuthi hayi ke nxa abadala bekwenza lathi singakwenza kulungile ngoba kekho ozakhuza omunye ilizwe liphenduke kube kwampunzi dlemini kube nje semahlangeni kuyiloo lalowo uzenzela umathanda intsha iyonakala ilizwe liyachitheka isizwe siyashabalala abatsha abasoze bagobeke ngenxa yokuthi babona bona labo abaphambili besenza into enjalo mina njengomzali kangifisi ukuthi sibili ngenze into ezayangisa mina labantu abami ngoba abantu abami ngizabakhuza ngibathini kusasa nxa the ngenza khona lokhu engithi bangakwenzi bona so kusuka indaba yokuthi ungenzi engikwenzayo kodwa yenza engikutshela khona hhayi kawusebenzi intsha iyaphambaniseka kakhulu esizwe siyonaka impatho lokuziphatha babasakhulayo kuyadila isizwe kanti isizwe sakusasa ngesifika zaso ibona abatsha abasakhulayo hayi awulunganga ebantwini abatsha lokhu
umnumzana Thandeko Zintimkandla yingcwethi kwezamasiko njalo engumfundisi ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC
okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leChronicle lithi amapholisa ayebike ukuba kulabantu abathathu abafe ngokugalula ezigabeni zelizwe ezijiyeneyo. Iphephandaba leDaily News lithi umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora usekhuthaze ukumanyana kwamabandla aphikisayo njengalokho okwakufunwa ngowake wakhokhela leli bandla umnumzana Morgan Tswangirai. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lesithumele ngeWhatsApp.
Usuphe sibhekane lalo luzima kabi luzima kakhulu salibonana ukuqala sore ungakhulumisi into ezinjengama-rent into esezinzima kithi ebantwini especially ebantwini bakithi eZimbabwe nokudla asinakho hhayi siyasokola mpela kwele South Africa siyasokola and into esenza singabuyeli emakhaya into eyi-one ukuthi sofika sisokole wese plus kuwese ngoba lama-boda avaliwe akukho lapho kuvalwe khona sometimes ukudubeka kuyini kungcono lo mkhuhlane we-COVID bakithi hhayi asiyazi ukuthi uzophelela kuphi mara hhayi sisebunzimeni impela kakhulu.
Salibonani 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 Studio 7 hhayi siyaphila hhayi eyi lolu gubhani lolu lunzima badala lunzima okhulumayo ngudube ngilapha eBotswana la hhayi lunzima sesaba zake sibone umkhuhlane onje thina silokhu esakhulayo lowu siyawesaba uvalile wavalela wonke amabhoda wavalela izisonto alo mkhuhlane lo siyawesaba kodwa mna engicelisayo kuphela asilandeleni khona lokhu abakuthoyo abaphathi sifakeni amamaski umkhuhlane lo uyaqeda ningathi libone uqeda amaminista uqeda ini awukhethi mhlobo mina engisicelisayo kuphela ukuthi lapha elikhona ngezindawo ngezindawo hlobo zami amamaski logeza izandla livumele ama-lockdown ama-lockdown akhulunywayo liwavumele kakhulu lihlale lawo lingabo reporting ngathi hey njengabanye bathi hey ngale tsase sechwalense siyanga ikho lapho lizafika khona ruko kuyinto lina kuphela ayicelisa kulona ukuthi lihlale ezindlini livumele ilockdown noma umsebenzi ukho unyekho noma ukhona wathavumela ilockdown naleyo
sawibona ni studio 7 nabasakaza besakaza njengoba linjalo ngicela liphephe kubhubhane lolo lukhona abantu hayi kunzima into nje esihluphayo lapha thina esikuzwayo kuthiwa ama price e-lockdown lokhu ikungani mina ngisingamanga uzwa kahle ukuthi ata ama price akhutshulwa ngani kuthiwa i-price yesinkwa sithwele nzima kangaka abantu abahlala emadrobheni bathwele nzima hayi igovernment abantu kabahloniphi umthetho kodwa ukukhuphula ama price ngibona ngani kugcina ngani akho sahlonipheki ngani sekuyi-business hayi mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kondolwani kulili maplumtree lima West Plant ngiyabonga
ngibingelele basakazi be studio 7 lani balaleli be studio 7 ngokubonga ngokujabula kakhulu uNkulunkulu othe wasinika izulu elihle lonyaka mhlawumbe zake siphumule indlala njalo ngithaye umpululu ngijabule ngimanzi te ngila ngeziphatha amandla lezi ezamasotsha ezinikwe izihlezo zenceda vele iBritain ibisiphuze kakhulu ukubanika noma bebehamba bezithaye ukuthi wona vele babulala kabayenziwa lutho nanku kwathiwa umklanti wathi kababotshwe kababotshwanga so le nto abayikhulumayo angiyibonga ukuthi bakhulumani ngiyayihalalisela Britain number 1 banike gaxa futhi kubasele abanye kathesi ngithi lina abantu ndinilazise hambani etsholotsho kwesiphepha kulo mkhulu wamapholisa okwesiphepha othengisa impuphu eyifake ezakhamizini zakhona ngale kusemthethweni yini ukuthi impuphu ethengeniswa ezakhamizini nothi emashophu emashophu bangenela abantu befuna bebabopha befuna amalayisensi yena ke othengisa impuphu yakhe emalayinini abantu ihambe ifake impuphu yakhe emalayinini abantu 2 ulama Honda Fit amapholisa alayitsha abantu sukusela esiphepho sethi jimira usuke ejimira ugibele uHonda Fit yepholisa yi-R50 umango oyi-R20 ezinye izimota kabafuni zilayitshe kulayitshe ezabo likubone kodwa ube susithi kuthiwa yeziphelwane izidezo zenoto libaxakezile izandla libatshayela umpululu beganga ngeZimbabwe ngiyabonga abalaleli be-studio 7 hambani liyebona kwesiphepha lina nithathele izindaba liyebona into eyenzakala kwesiphepha emalayinini nalana kuzwethu komtshayeli ule mpuphu umemba incharge eyithengisayo
salibonani ku-studio 7 linjani balaleli lani lonke elisakaza kusi ngiyaphila mina ngizama ukuthi ngincedisane lalo undoda ozama othiyena yena ngabe liyafaka indimi zonke ezikhona eZimbabwe ngitsizwana ndoda iStudio 7 kakuyona eZimbabwe kanye kulincedo nje osaluzwelwayo ngama-American ukuthi besinike lathi ukuthi sibe sizuza ngalonelithuba esilitholayo esilifunyaniswayo ukuthi so ukuthi sungazudimande konke lokhu ukuthi besinike khona hayi bathi bona njengoba indima ezimbili ezi-understandwa ngabantu abaningi eZimbabwe yizozonezi lawe nithembo yakuwananzelela ayisiyo ya abantwana beZimbabwe iStudio 7 izwakala ivela ku-VOA eyi-Voice of America eyabantwana base-America ehle ebhadalelwa yi-income tax yabantwana base-America yikho ubona nje ingani ikhululeke ngale ndlela ekhululeke ngayo ngoba base bekubonile ukuthi lapho umganu wayevele esincisha thina ulwazi lonke ngoba iradio yakhe yayisinga ama-praises wokuthi yena nguye kuphela umuntu okhonzwayo yikho lamanje lokhu ibona kade silokhu ikhonza umnangagwa lokhu ikhonza ibandla elibusayo kayivele kayikhiphi okuqondane lamanye amabandla aphikisayo so yikho basiphakulela lolu uhlelo ukuthi khona lathi sizuze ukuthi sibe lokuyingxenye yokuzasipholisa iqiniso so hayi Hayi asibabongeni kuphela kulokuthi sifake ama demand amaningi. Ngiyabonga.
Hayi siyabonga, siyabonga bakwethu. Ngalichona njani basakaza abathandekayo? Hayi, akulandweni ngiqiniso lesinje. Kuphela ukubonga isibongo esikhulu kakhulu. Hayi isibongo esikhulu kakhulu, simsebenzi lwenza umkhulu kakhulu. Ngoba izazise sizithola lapha, mele ambona ukuthi izimbabwe zinethi kulesi station esiyenza kanje. Ah, because hayi liyasinikeza, liyasiqakulela iqiniso lodwa. Hayi likhuluma lo Ncube, Ncube lokhuluma lapha. Lapha eGaborone la. Kole Botswana.
Lichona njani, lichona njani basakaza abathandekayo? Hayi lisiphethe kahle, lisiphethe kahle sibili ngoba izindawo sizizwa khona la. Njengoba nje lisizwa nje ukuthi vele ngilalele kathesi. Kodwa hayi umkhuhlane lo yecorona lo ukhona wona, iqiniso ukuthi ukhona. Njalo ukuthi sizivikele sigqokene amamaski, sigezeni izandla, ole sanitizer njalo, sanitizer. Kodwa hayi ngale ekhaya ngale siyawubona sithi uyahlukumeza, kodwa ke bona vele ngabe uyashutshaya inkonzo enkulu khona pha, yabona. Eh, akona plan.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika. Kulandela ukugqitshwa kokuthoniswa kwecala likamnumzana Donald Trump edale le-Senate esetheswa icala lokutshotshozela udlakela, umongameli Joe Biden usefake amandla akhe wonke ekuvuseleleni umnotho welizwe. Kodwa ubhubhane lwe-COVID-19 yilo oselusele luyingxaki amele alwisane layo. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Ngapha umumo kwelakithi ngapha, hayi uloke kungathi kuyafana sibili umumo we-coronavirus awubatshengisi ukuyekela ukwehla. Kuyazanywa sibili imzamo uyakoqa umongameli njengokoqa kwa okubonakalayo esisingathi siyakubona sibili ukuthi abantu bangathi bayalalela ukusebenzisa kwamamask. Lapha eTexas bebengathi ngabantu abangalaleliyo ukusebenzisa amamask lo. Kodwa kungakhangela kathesi hayi bonke abantu batheniki ngawo amamask la, bayazama ukuthi banqabele ukumemetheka kwalo umkhuhlane. Kodwa ke wona ngokwawo ulokhe ubonakala ukhona ngoba ungakhangela ama numbers ngama counties lapha eTexas, uyabona ukuthi abantu lokhe bechona sibili ngawo umkhuhlane.
Sebehlabile yini abaningi khona ngapho iJackson le yecoronavirus?
Sikhangelele ukuthi enxenye kungehla ngokuya kwesikhathi njengoba kuqhutshekwa kuhlatshwa abantu. Ukuphendula umbuzo wakho wokugcina, hayi bayahlatshwa abantu kulezi ndawo zibe zinkulu ezivuliweyo lapha eDallas. Ubonakala izimota ezilayinile, kubonakala amabhasi ethatha abantu esiyabangenisa behlatshwa bephuma. Kodwa ke kakusikho ukuthi sekuhlatshwe wonke umuntu. Ngokukhanya ngathi ilokhu ishota kancane kancane ivaccine yakhona. Kodwa ke babika ukuthi izangena la kuma-pharmacies la kwezinye indawo lezi ezingemaphandleni ngaphandle kweDallas. Ukuphithizela kuyakhanya ukuthi kuyaphithizela. Okwayo nali impelaviki kuzamiswa nje isnow lesi esikhona esitshayileyo lapha eDallas. Kodwa ke kuyaphithizela sibili, kuyahlatshwa abantu.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseTexas.
Demlord. Call this money, hospital money, water resources, money yonke ayikho. General money, why are you capulotonga? Demlord. nga Atwala ganzi matina Yemisawe no musika nga
They are looting like crazy monkeys in a poor old woman's cornfield. The looting syndrome is a despicable custom, a disgraceful disease of maladministration, a dishonorable act of total disrespect of the national coffers and mineral resources. Them loot, a pandemic of thievery and a daytime robbery of the state coffers by those cabals eating cheese, munching lasagna, eating puddings, sushi, and popping champagne under the glitter, and the glamour of the red carpeted corridors of power. Those who eat on behalf of them, those they came to represent. Those in power, positions of authority, and the public office are squandering every atom of the wealth of the nations, looting their religion.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Ukwengezelelwa kwamalanga okuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kunconywe ngabanye. Ikhansili yakoBulawayo isingezelele amalanga okuvula impompi zamanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lingasithola njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.